ngumqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-National Youth Development Trust, eyinhlanganiso engayisungulayo. Engikwenzayo nje ikuzama ukuthuthukisa amathuba abantwana ukuthi baphatheke entweni zepolitiki yelizwe, kwezomnotho welizwe, lakuma-social issues ayelizwe.
Hayi, ngiyakuzwa. Awungitshele-ke mnumzane, njengoba sitholile ithuba elikhulu lokuba ngomunye ozaba kuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship, wena uzizwa kanjani ngalokho?
Ngijabule kakhulu. Okungijabulisayo ukuthi lokhu kuzonginika ithuba lokuthi ngihlangane labanye ontanga abanjengami abasebenzayo kuzwekazi le-Africa abayenza imisebenzi etshiyeneyo, ukuthi siye sixoxisane, sifundisane njengabontanga ukuthi kanti lezinhlupho esibhekene nazo bona bazenza njani, benza njani ukuthi badile nazo kwabamazwe.
Ngombono wakho, lokhu kuzohlangana lakho kusazokusiza kanjani kumsebenzi wakho?
Ngikhanyelela ukuthi mina ngikwazi ukufunda ukuthi kanti inhlanganiso engange-NYDT ikhokhelwa kuhle kanjani.
Umuntu uhlelo lolweMandela Washington Fellowship usiphelile, ukhangelela ukuthi uzabe usiza umphakathini kanjani ngale mfundo zakho?
Mina njengomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust bengivele nginakana ukusungula isikolo engisithi esokuqala isikolo se-leadership and business entrepreneurship. Ngifisa ukuthi nxa sengifundile ngeyali program phenduke ezweni leZimbabwe ngizosisungula leso sikolo. Enye into engifisa ukuyifunda ngisemayelika yikuthi inhlanganiso enjenge-NYDT engiyesivu sosayathi ingasebenzelana ndawonye njani ne-university. Ngoba nxa ngiphenduka eZimbabwe ngifisa ukuthi isikolo lesi engisenzayo sikwazi ukuthi sibambisane intambo le-any of the universities ezitholakala kwele Zimbabwe.